Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla amahlayana kanye lokusilela kwamagetsi, amanzi, lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokhu ngutsho ngoba ungabhoda izitolo nijikelele uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlanga ngokusuthiseka kwethu esikufunayo but okusalayo umahluko ukhona intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo umthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So there are qiniso, whether likhulunywa izano kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Inkinga eba khona ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka kule kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi ungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntontsha kwabantu bezano okwenzakala kudala vele kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eleZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla le-MDC.
Kukhanya ubunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kathe seboda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Imali nxabe sithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lokhu ibhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID, lamapholisa ebhodi lokhu babhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar lebhondi kakwehlanga, lokho kukhwela lokhu ku-900-something i-US dollar, lokhu ku-50-something i-rand, akula mehluka kwehlanga lutho.
UMnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende okwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala ukuthi na yini ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona umumo wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto idinga imikhuba yethu yama-black market rates nalana sezigijima ezitaladini ngale ko-trade gold nakuwo-forced beharare ngale sesisenza konokwana ikuzivulala sodwa lokwana aso ukuthi mutetazisasila omunye umuntu siyabe sizivulala thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu ngoba lako futhi kuzanceda kusasa ngoba nto yabona thina kathe siyivila ama-export ebesenzima ukuba yenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So abantu ukuthi i-exporteli South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha so kusuka kube nzima. Manje singaba le dola lethu so kungaba lula ngoba lathi sebenzisa singena within i-commodities range nalantuna siyabe sisi-rate imali yethu le-US dollar okusenza improve-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engahamba-ke iyobhadala ozesa iyobhadala ofuyeni imphuphu yokudla nxa kule ndlala njengakathesi kuvela kukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe finance minister esokuthi kona asikhipheni imali ezaphandle isebenzise-ela.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe Umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi.